amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza kumonumenta ababuilding sesabeumenta ababuilding bathi bona fanla bakutshela ukuthi hhayi abafuni lapho bafuna u-minister of justice sawahambisa ku-prosecutor general khonangale so lokhu asebekutsho nje sokungani yingxoxo ninandlele phela lokuthi inauguration akade bekhuluma ngayo sebeyikhansile ngoba batholile amaphepha angazi ukuthi sebezamani bethuke nje ukuthi upresident Nelson Mtamisa ule evidence eneleyo ezenza ukuthi okwathiwo justice Tikumba kwesulwe
yes siyabona njalo kulamini amagqwetha athi lolu daba lungahlupha ikakhulu nxa zokubuya emaphepheni la ukuthi ngafaka endaweni engasiyo so-ke nxa kungenzakala njalo lizathini
angizwanga lapho ifoni yokanyakhwetheni
oye engutshoyo ukuthi-ke kulamagqwetha athi wona abone ngazani udaba lolu lencwe lungalahlwa ngenxa yokuthi amaphepha angahanjiswanga njalo ngemfanelo so-ke kungenzakala khonokho lizathini dokotela
amaphepha ahanjiswe ngemfanelo umhlaba wonke ukhangele okwenzakalayo uyazi ukuthi ama-journalist abekhona kuhanjiswa amaphepha amanomuntu ababuilding bebekhona kuhanjiswa amaphepha njalo ku-minister of justice ngaloyo hlobo angazi ukuthi bacabanga ukuthi wenza bazathabisa bani njalo bazakholwa ngubani ukuthi amaphepha awakhanyiswanga ngoba kwenziwe egcekele umuntu onke ekhangela amaphepha anikwe u-sheriff we-high court so akhanyise kathathu lokhu uzanye ukuthi kudingwe lapho upresident Mnangagwa ekhona kumbe umuntu ongabe emmelele ngalolo hlobo angazi ukuthi kukhanya ngani nje bayaphonga uzama ukuthi bangabona ukuthi bangasila njani ngoba phela i-evidence ibehlula
ye lina libona ngizani lizatshaya njani kulokhu elikwenzileyo kuyaphumani
hayi ayi-evidence egcekeni emahlabezulu iqiniso ngelokuthi phela umuntu unxayebala nxa kunabantu abangu-ten ngabe ngu-leven bangu-leven manje ujustice Tikumba wathi abantu bangu-leven uthi ezekhipha amaphepha kamaphepha kanoabantu kade bengu-ten khonokho kumgceke phela ukuthi ubekhuluma into ayithandayo nje kodwa engakhuluma into eliqiniso